Ngiyabonga mfowethu Neville. UNkulunkulu akubusise mfowethu Neville. Ngiyabonga kakhulu. Livuke njani bangani? Kulithuba lihle ukuba lapha eTabernakeleni futhi lamuhla ekuseni ukuzokhonza inkosi ngendlela yokuchumayela ilizwi lokukhulekela abagulayo. Njalo ngilibonga kakhulu ngosuku lolo. Futhi ngimangele lapho ngingena. Umfowethu uzile futhi wathi ngangifuna ukuba njenga wayengafanelanga olobulephero lo owasiliswayo ngumfowethu right. Ngamkhulekela njalo lenkosi imsilisile ngokupheleleyo. Njalo weza ekhala ukuzoxawula isandla sami futhi esithi ukuba uthanda ukubonga inkosi ngokusiliswa ubefuna ukubuya futhi aphe ukubonga. Konke kuphelile, usephilile ngokupheleleyo manje. Silokubonga ngalobo bufakazi. Futhi Charlie, wena lomfowethu Jeffries uba lifuna uzani phezulu lapha njalo lithatha izihlalo phezulu lapha futhi liyemukeleka kakhulu ukuze lingadingi ukuma. Omunye umfowethu laphayana lomfowethu uHood uzani nje phezulu lapha li nanzo ezincinyane indawo ezimbalwa lapha ebhentshini ukuze kungadingi ukuthi lime. Ngiyakholwa indawo ezimbalwa lapha futhi yebo lingemukeleka kakhulu ukuza futhi lithathe lezi indawo. Siyathokoza uku ngiyakholwa kwathiwo ngesinye isikhathi ngathaba lapho besithi kimi uNkulunkulu akubusise mfowethu. Ngiyabonga. Ngathaba lapho besithi kimi asiyeni endlini yenkosi. Lelo lilungelo lomKristu futhi lenjabulo ukuya endlini yenkosi. Ngithalaza ngibona abangani bami abanenge kangaka bekhona lamuhlekiseni. Ngiyathokoza kakhulu ngalokho. Ngiyathokoza ukubona umfowethu lodade uDouch lapha abavela e-Ohio. Ngibona umfowethu lodade uArmstrong emuva le indlela yonke bevela e-Ohio. UNkulunkulu alibusise lonke futhi. Njalo ngithalaza nje ubona abanenge kuba nzima ukubamba amabizo abo. Dade Uva, siyathokoza ukubona ukhona lamuhle kuseni uvela phansi le eKentucky. Lo Charlie, lo Nelly, mfowethu Jeffries lemuli yakhe. Futhi labanenge bakhona abavela ngaphandle kwedolobho. Ngakho sikhangelele isikhathi esikhulu enkosini. Lamuhla ekuseni sikhangelela uNkulunkulu ukuhlangana lathi ngendlela yokubusisa imphefumulo yethu futhi lokusikhonza ngezinto esizidingayo. Njalo lapho ngikhangela indawo yonke, aluba ngingabiza bonke abangani bami lapha, ngingathatha phose ukusa konke ngikhuluma abachiyeneyo. Kungenza ngizwe kuhle ukuphenduka ebandleni ukubona bonke abantu bekhona ukuba sihlangane. Kuza kuba njani nxa singena ezulwini futhi sihlangane khonale okwesikhathi esikhulu saphakade sobudlelwano obungapheliyo sindawonye sizungeze isihlalo sikaNkulunkulu. Njalo lezibuziso uqobo lezo esizithandileyo sonke. Thina khonale siyabe senziwe ngesimo sakhe futhi langomfanekiso wakhe. Njalo lo moya wakhe uphezu kwethu ukumdumisa nokumkhonza yena iphakade yonke singasoze sadinwa. Khumbula nje ngakulanto leyo ongayikhumbula, leyo ongathanda ukuyenza, kodwa ngesikhathi esithile uyadinwa ukuyenza. Charlie, ngiyakhumbula wena lami sizingela osinti ukwedlula yonke into esithanda ukuyenza ngendlela yokwenza lokho, kodwa uyazi uyadinwa ukukwenza. Futhi ngiyathanda ukuhamba umango omude ngezinyawo, ngingene ezintabeni, njalo ngiphongu hamba nje. Kodwa ngiyadinwa ngesinye isikhathi ufuna ukwenza okunye okuchiyeneyo. Futhi ngiyathanda ukuchayela. Kwezinye izikhathi ngiqala ukuzwa ngidiniwe futhi ngikhathele. Futhi le mizwa yami ikhathazekile. Ngiyayiqela emoteni yami futhi ngisuke ngibambe isichayelo ngisehla ngomgwaqo ngihlabelela. Ngiyathokoza ukuthi ngithi ngingomunye wabo kumbe okunye. Ngibambe isithayelo futhi ngihlabele, njalo ngichayelela phansi unyawo lwami ngesithende futhi ngimemeza. Njalo yebo, ngemva kwesikhatshana ngiyadinwa futhi ke ngiyabuyela ngekhaya njalo ngiqalise okunye ke. Kodwa nxa siqala ukudumisa uNkulunkulu kulowo mbuso omutsha, kakusoze kube lesikhathi sokudinwa. Kuphela kuyahlala kulesibusiso kokuphela nje kusiya lokusiya. Kodwa phela siyabe sesiguqulwe ngaleso sikhathi. Siza kuba sisinganje ngalokho esiyikho kathesi. Siza kube sesihlukile, izidalwa ezihlukileyo kulamanje. Ngakho siyajabula. Bengicabanga nje angikwazi ukuba sengake ngakutsho lokho kumbe qa. Mfowethu Tshali, ngesinye isikhathi esedluleyo ngangiphansi le eKentucky kanye laye, futhi wathi, mfowethu Branham, uyacabanga eminyakeni eyinkulungwane wena lami sizazingela osinti. Ngathi angicabangi njalo Tshali. Wathi phela sasikuthanda kakuhle. Wathi ucabanga sizakwenza nxa singena eminyakeni eyinkulungwane. Ngathi hatshi, kakula lutho oluzobulawa phakathi kweminyaka eyinkulungwane. Futhi wathi phela sasikuthanda nje. Ngathi Tshali, ngabe ngangingakwenza uvume ukuthi ngesinye isikhathi wawuyihotshi njalo waphakama ukuba yisidalwa esiphakemeyo ukuba ube ngumuntu. Ungahamba ungafuna ukubuyela njalo ukholise injabulo zengulube. Wathi hatshi, ngathi bona uzabe usuphakeme kakhulu kwedlula iwatch. Manje ungumuntu awungeke ufune futhi ukuba iwatch. Ngathi manje phinda lokho ngezinkulungwane ezilithumi futhi yikho oza kuba yikho nxa usuguqulwe usuka lapha kusiya kulokho oza kuba yikho. Awusoze ufune ukuba ngumuntu futhi. Kunjalo lokho kuza kuba ngenye into eyahlukileyo. Ngiyathokoza kangako nje ngokucabanga khona ukwazi ukuthi ngelinye ilanga siza kukhwela phezulu. Kahle manje uma inkosi ithanda insonto elandelayo okuzabe kuphose ngakho ngiza kusuka ukuphuma ngisiya eWarming kanye lomngane olungileyo kumbe phandle eIdaho kanye lomngane wami olungileyo umfowethu uMina Agambright, umfowethu uClate Sanmore, amadoda amabhizimisi esiKristu. Iviki ezayo, iviki elandela ezayo kukathesi umhla ka-7 ngimele ngibe seDallas, Texas, a Voice of Healing Convention. Njalo ubusuku bami bokukhuluma ngomhla ka-7. Futhi ke ngibe semphenduka ukuhamba eIdaho nomfowethu Agambright, futhi lamadoda amabhizimisi esiKristu. Njalo mhlawumbe ngibe lobusuku obubodwa eMinneapolis singakasuki. Futhi ke okunye ukudla kwekuseni kwamadoda ezamabhizimisi esiKristu. Inkosi iyathanda. Insonto elandelayo ekuseni ngifuna ukuphenduka lapha eTabernakelini, futhi njalo nxa kuvumakala futhi kuyintando yenkosi, futhi ngifuna ukukhuluma ngesifundo seisivunguzane phakathi komoya. Nxa inkosi ithanda, kukhangeleke kusenhlizweni yami yonke iviki. Njalo ngokunye ukusa ekuseni sibili, phose ngelesine ekuseni ngavuka futhi ngathola lomcabango lelo langa eCalvary. Njalo ngifuna ukukhuluma ngalokho ukusa lelo langa eCalvary. Njalo manje ekubaleni kwalokho, ngasivuleni manje emaBhayibhelini ethu embhalweni evangelini likaMathewu ongcwele esahlukweni 27. Futhi sizaqala ngevesi yesi-27. Njalo sifunde isigaba salo umbhalo ukuthola izisekelo zethu. Ngakho sizaqalisa khona manje. Futhi ngemva kwenkonzo yokuchumayela, ngakho sizakuba lokuthandazela abagulayo. Njalo kusukela isikhathi sokugcina lapha ukuphendukisa nje futhi ukulunganiswa kohlobo lwenkonzo yami entsha, ngaba lobufakazi obunenge obazayo kulowo mhlangano ukwedlula engibe lakho kuloba yiyiphi okwesikhathi eside. Kulenye into mayelana eyokuthi kumele uthintane lo muntu. Kungelani ukuthi kutshengiswa kangakanani okungaphezu kwemvelo. Kodwa bona, ukusiliswa kumele kuhlale phezu kokukholwa kokuthile. Manje nxa othile elokukholwa, futhi bayabona njengo moya oyingcwele ehamba phezu kombuthano futhi athi izinto ezithile thile zenzakala njalo ukuthi unguzibani futhi uzibani ibizo njalo uvela endaweni ethile futhi lento ethize leyo oyenzileyo njalo kuza kuba ngale indlela futhi ubone konke kwakho kusenzakala ngaleyo ndlela nje unjalo othile ehlezi lapho kumele akhangele phezulu futhi athi lokho kumele kube ngonkulunkulu ngiyamukela ukusila kwami kodwa esikhundleni salokho othile uthi beka izandla phezu kwami futhi ungikhulekele ukuze ngisiliswe kodwa yiyo indlela esifundiswe ngayo lapha emelika njalo ukuthi ukukholwe lokho futhi lokho ngeqiniso ngumpali kodwa manje siyafumana eAfrika lezinye indawo ezijiyeneyo yekela nje into enjalo yenzakala umbuthano wonke ufinyelela phezu ngasikhathi sinye bemukele ukusila kwabo ngokuba kabafundiswanga lutho bona kabazange bafundiswe loba ukusiliswa njalo ke lapho bebona lokho bayakwazi ukuthi kulonkulunkulu ophilayo njalo nxa yena ephila yena emkhulu futhi yena uyasilisa futhi kuba yikho ngoba isisekelo vele sesendlaliwe izisekelo ukuba yena ungumsilisi futhi usilisa abantu ngakho lapho bebona ubukhona bakhe busebenza ngebandla lakhe lapho bathi lokho kuqeda indaba yikho kuphela esikudingayo kodwa sifundisiwe ukubeka izandla phezu kwabagulayo futhi lezi zinto ezinjalo yiso isizathu kungasebenzi kuhle kangako emelika manje khumbula isonto elandelayo ekuseni inkosi Thanda umfowethu Neville uza kubemezela yebo phela njalo isivunguzane phakathi komoya manje bengilinika isikhatshana ukuvula empalweni yenu kuMateyu 27 ngasiqaleni ukubala endimeni ka-27 evangelini likaMateyu ongcwele manje kasilaleliseni ekubaleni
And the soldiers of the governor
Khona amabutho ombusi ayesemthathu Jesu endlini yombusi amqoqela kuye ibutho lonke amhlubula amqokisa isembatho esibomvu sebelukile umqele wameva bamethesa wona phezu kwekhanda lomhlanga esandleni sakhe aguqa ngamadolo phambi kwakhe bamqolodela basithi bayethe inkosi yamaJuda bamkhafulela amathe bathatha umhlanga bamtshaya ekhanda ngemva kokuba sebemklolodele bamhlubula isembatho sakhe bamgqokisa phezu ezakhe izambatho bamquba ukuba bambethele wathi sebephuma bafika indoda yaseKurene uSimeon ibizo lakhe yena bambamba ngamandla ukuthwala isiphambano sakhe futhi lapho sebehambile endaweni okuthiwa iGolgotha okutsho ukuthi indawo yokhakhayi bamnika iviniga ukuba anathe elixutshaniswe lenyongo kodwa lapho eselinambithile walo linatha futhi bambethela njalo bahlukanisela izambatho zakhe futhi benza inkatho yokuphosa ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofeti babelana izambatho zami phakathi kwabo benza inkatho yokuphosa ngesambatho sami bahlala phansi bamlinda khonapho futhi babeka phezu kwekhanda lakhe icala lakhe libhaliwe lo nguJesu inkosi yamaJuda ngakho kwaba lamasela amabili abethelwa kanye laye omunye ngokwasokunene nomunye ngokwasokhohlo
They that passed by reviled him.
Futhi laba labadlulayo bamhlambaza. Benikina amakhanda. Futhi besithi wena owadiliza iTempeli futhi ulakhe ngensuku ezintathu zisindise. Uba uyindodana kaNkulunkulu yehle siphambanweni. Ngokunjalo futhi laba prisiti abakhulu. Bemkoloda bekanye lababhali labadala bathi wasindisa abanye yena angezi sindise uba eyinkosi yako Israyeli ngehle kathese siphambanweni futhi sizamkhula.
He trusted in God. Let him deliver him now.
Wa themba kuNkulunkulu. Ngamkhulule kathesi. Uba engamsindisi. Kuba wathi ngiyindodana kaNkulunkulu. Amasela labo ababethelwa kanye laye bamdumaza ngokunjalo emazinyweni abo emazinyweni akhe. Njalo kusukela ngehola lesithupha kwaba mnyama phezu kwelizwe lonke kwaze kwaba lihola lesificamunwemunye. Sekungaba lihola lesificamunwemunye uJesu wamemeza ngelizwe elikhulu esithi, Eli, Eli, lama sabakhathani, okutsho ukuthi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyela. Abanye babo ababemi lapho besizwa lokho bathi, lo ubiza u-Elija. Masinyane omunye wagijima wathatha isipontshi wasigcwalisa ngeviniga wasihloma emhlangeni wamupha ukuba anathe. Abanye bathi, yekelani ake siboni ukuba u-Elija uzakuza ukumsiza. UJesu esephindile wamemeza ngelizwi elikhulu, umoya wakhe waphuma. Futhi khangela, iveyili letempeli ladatshulwa kabili kusukela phezulu kusiya phansi. Lo mhlaba wazamazama, lamadwala aqekezeka, amangcwaba avuleka, lemizimba emnenge yabangcwele ababelele yavuka. Futhi baphuma emangcwabeni ngemuva kokuvuka kwakhe, njalo bangena emzini ongcwele futhi babonakala kwabanenge. Wathi induna yekhulu nalabo ababelayo belinde uJesu bebona ukuzamazama komhlaba futhi lalezo zinto ezazenziwe, besaba kakhulu besithi, ngeqiniso lo ube yindodana kaNkulunkulu. Asikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana okomthandazo. Nkosi, siyakwazi ukuthi wena unguNkulunkulu. Njalo ku ngemva kokufunda leli lizwi elihloniphekayo lelingcwele, silokhu sibona ukuthi isimo sakho kasiguqukanga, uhlezi unguNkulunkulu. Njalo kukhangeleka sengathi uJesu wayengasozi afumane usizo ukuba yena wathathwa ngezandla ezimbi futhi waqunywaqunywa izicucu, wakhafulelwa, weyiswa, njalo elenge esiphambanweni esopha esifa. Futhi kwakhangeleka ingathi kakulasizo ngitho langaphi, kwaze kwathi wakhala ngokwakhe, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyelani mina? Kodwa wena wenza ngesikhatshana lapho kungekho nto engenza. Siyaphiwa ukwazi Nkosi ukuthi uba kule mifula esingenelisi ukuyicapha, uba kukhona izintaba esingenelisi ukudlula kuzo. UNkulunkulu yanakakela ekwenzeni izinto abanye abangeke bazenze. Uyingcwethi emsebenzini ngokuba wasazi isizathu salelo langa eCalvary. Wena unguNkulunkulu lo ongelamkhawulo wazi ukuba leli hola kumele lize. Kodwa lapho kugcwaliswa ngakho watshengisa ukuthi unguNkulunkulu, watshengisa ukuba umlawuli ngubani, wanyikinya umhlaba futhi labangcwele labo ababelele emhlabathini baphuma, wafiphaza ilanga ebusuku. Njengobunyama bobusuku utshengisa ukuba unguNkulunkulu, kodwa wakhangeleka uthule okwesikhathi eside. Sivumele kusukela kulokho siqume isiphetho ukuthi uba sihamba ngomoya, sikhokhelwa yisandla sikaNkulunkulu. Loba yikuyini okukhangeleka kuphambanisekile, kodwa-ke sikhangele iCalvary. UNkulunkulu uzakhuluma ngehola elifaneleyo ngesikhathi esifaneleyo. Manje Baba Nkulunkulu, siyakucela ukuthethelelwa kwezono zethu lezimpambeko zethu. Siyakucela umoya wakho ukuba usikhokhele, sikhokhele njengejuba lakhokhela iwundlu. Yenza sibe ngabalalelayo kuloba yikuyini okungasehlela sisazi lokho ukuthi uNkulunkulu usebenza kuhle zonke izinto futhi lokwazi ukuthi konke kulungile ngoba lathi lamuhla kule inkonzo siyathandaza ukuba usindise bonke labo abasesimeni sokusindiswa njalo bedinga insindiso gcwalisa labo ngempilo engapheliyo abadinga okunjalo siyathandaza ukuba usilise labo abagulayo labahluphekileyo labo ababuyileyo bedinga ukusiliswa futhi siza kudumisa wena ngakho sikucela khona ngebizo lendodana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu amen.
Now in
manje ekukhulumeni ngalokho ukusa sithanda ukulidonsela kulesi isihloko engisikhethileyo ukukhuluma kuso lelo langa eCalvary ukhangeleka kungathi kungaba kancinyane ngaphandle kwesikhathi lokho kumele kube ngolwesihlanu lwePasika iCalvary kumele ikhunjulwe insuku zonke njalo sesizwe kakhulu ngakho sesifunde kakhulu ngakho abachumayeli sebechumayele ngakho kusukela ekuqaliseni kwesikhathi abahlabeleli sebehlabele ngakho kudlula izizukulwaneni abaprofeti bakhuluma ngaphambili iminyaka ezinkulungwane ezine kungakwenzakali futhi labaprofeti balamuhla bakhomba emuva lapho kwenzakala khona.
Such an important day.
Kulilanga eliqhakathekileyo.
It's one of the most important.
Ngelinye lamalanga aqhakathekileyo ukwedlula wonke amalanga uNkulunkulu awavumela ukuthi abe emhlabeni. Futhi uba kuqhakatheke kangaka kuzizukulwane zabantu. iCalvary ngikhumbula ukuba kuhle kithi ukubuyela emuva sihlole sibone ukuthi ichoni kithi. Ngoba ngileqiniso kulesi isikhathi esesiphelile esiphila kuso sidinga konke ukuqhakatheka kukaNkulunkulu esingabakwazi njalo konke esingakufumana silapho kuba sifunde ngakho ukubona ukuthi kuyini okungokwethu futhi lalokho uNkulunkulu asenzele khona lokubona ukuthi yena uthembise ukusenzelani futhi yikho esikuzela ebandleni yikho umchumayeli echumayela yikho efundisisa lokuzindla empalweni njalo edinga ukuholwa kungokuba uyinceku kaZulu wonke kubantu bakaNkulunkulu futhi uzama ukufumana ulutho oluza lolo uNkulunkulu azalukhuluma ebantwini bakhe into eza kubasiza mhlawumbe kungaba ukuba lahla ezonweni zabo kodwa abe lusizo ukuba phakamisa ukuze bachiye izono zabo njalo baphakame ukukhonza inkosi futhi abafundisi kumele badinge lezi zinto futhi lolu usuku luqhakatheke kangaka olunye lwezinsuku ezinkulu kakhulu asikhangeleni ezintweni ezintathu ezichiyeneyo lokho lolu suku ela kutsho kithi singathatha okungamakhulu kodwa lokho ukusa ngikhethe nje okuchiyeneyo okuthathu izinto eziqhakathekileyo esifuna ukuzikhangela okwesikhatshana esilutshwane esilandelayo lokho iCalvary eyakutshoyo kithi futhi ngiyakhuleka ukuthi kuthonisise sonke isoni esikhona wenze wonke ongcwele emadolweni akhe benze wonke umuntu ogulayo aphakamise ukukholwa kwakhe kuNkulunkulu futhi asuke esilisiwe sonke isoni sisindiswe umhlehlele emuva wonke aphenduke futhi ebe lamahloni ngokwakhe futhi wonke oncwele athokoze njalo abambe kakutsha lethemba elitsha. Eyodwa enkulu eqhakathekileyo into lokho iCalvary ekuchoyo kithi njalo lomhlaba yilokho yaqeda udaba lwesono kwaba kanye kokuphela.
Man was found guilty of sin. And
umuntu watholakala elicala ngesono futhi isono sasiyisijeziso leso umuntu ayengeke asihlawule. Isijeziso sasisikhulu kakhulu kwaze kwangakabi khona owayengahlawula isijeziso. Ngiyakholwa ngeqiniso ukuthi uNkulunkulu wakuhlela ukuba kube yileyo ndlela ukuze ukuthi isijeziso sibe sikhulu kakhulu ukuba kungabi nomuntu ongasihlawula ukuze yena akwenze ngokwakhe. Manje isijeziso sesono sasiyikufa, njalo sonke sazalelwa esonweni, sabunjelwa ebubini, seza emhlabeni sikhuluma amanga. Ngakho-ke kwakungekho lamunye wethu owayefanele, kumbe babengeke bafumana lamunye emhlabeni owayefanele. Njalo isono asizange siqalise emhlabeni, isono saqala ezulwini. ULucifer uSathane wayeyisidalwa esilahliweyo. Ngokungalaleli kwakhe uqala lapho engakahlaseli umhlaba. Isono saqala ezulwini, lapho uNkulunkulu wabeka izingelosi futhi lokunye esilinganisweni sinye leso abeka yena abantu kuso. Ulwazi, isihlahla solwazi, isihlahla sokuphila, futhi lesihlahla solwazi lapho umuntu owanye ngathatha ukhetho lwakhe, futhi lapho uLucifer ephiwa ubukhulu ukwenza ukhetho lwakhe, wafuna ukungcono lalokho uNkulunkulu ayelakho. Yikho okwaqala uhlupho. Futhi kwaba le mfunakalo ngenxa yesono. Imfunakalo yaba yikufa. Ukufa kwaba yisijeziso. Njalo lokho yikuba singangena kokunenge kwalokho, ngoba kangikholwa ukuthi kukhona okunye kodwa ukufa okukodwa kule mpilo eyodwa. Futhi ngiyakholwa umuntu olokuphila okuphakade angeke afa. Futhi ngiyakholwa kulokutshabalaliswa okupheleleyo kwalowo mphefumulo owonayo, ngoba iBhayibheli yathi umphefumulo owonayo ngeqiniso uyakufa. Hathi umuntu umphefumulo owonayo, yikho uSathane kumele afe ngeqiniso, abhujiswe ngokupheleleyo. Ngangivumelani njani nabenkolo yensindiso jikelele abathi uSathane uyakusindiswa? Yena wona futhi nguye umqali wesono, njalo umphefumulo wakhe wona futhi wayengumoya. Lowo moya uyakutshabalaliswa ngokupheleleyo, kungabi lalutho lwalo oluseleyo. Njalo lapho isono sihlasela umhlaba emuva le ekuqaleni, njengengubo yobunyama isiwa ivele emazulwini, sawomisa umhlaba ngempela, saphosela sonke isidalwa emhlabeni futhi lendalo yonke kaNkulunkulu ebuqilini. Umuntu waba phansi kobuqili bokufa, umkhuhlane, uhlupho, izinsizi, imvelo yonke yawa kanye lawo. Isono saba isiqeda amandla ngempela, esawomisa umhlaba. Njalo-ke sabekwa lapha singelathemba, ngoba sonke isidalwa emhlabeni sehliselwa ngaphansi kwaso, futhi wonke owazalwa emhlabeni waba ngaphansi kwaso. Ngakho kwakumele kuvele kweyinye indawo lapho okwakungekho isono. Kwakungeke kuvele emhlabeni, omunye wethu wayengeke ahlenga omunye, kwakumele kuvele komunye. Ngakho-ke lapho umuntu ebona ukuthi wehlukanisiwe loNkulunkulu wakhe, waba luzulane, balila, bakhala, bacikacika, bazulazula phakathi kwezintaba laphakathi kwezinkangala, bedinga umuzi, umakhi wawo lomenzi wawo wayenguNkulunkulu. Ngoba wayesazi ukuthi uba wayengabuyela ebukhoneni bukaNkulunkulu, wayengakhulumisana laye, kodwa yayingekho indlela yokubuyela. Waba ngolahlekileyo, kazange abekwazi ukuthi aphendukele kuyiphi indlela. Ngakho waphuma nje ezulazula ezamukufumana lapho ayengamfumana indlela yokubuyela kuleyo ndawo enye into ngaphakathi kwakhe yamtshela ukuthi wayevela endaweni eyayiphelele akulamuntu lapha kulumbuthana obonakalayo kulokhu ukusa kumbe embuthwaneni wethephu lapho ezabhoda umhlaba akula loyedwa lapho kumbe loba ngaphi kodwa odinga lokho kuphelela uyabhadala izikweleti zakho ubusukhumbula lokho kuzaqeda konke lapho usubhadela izikweleti zakho kubeke sokusiba logulayo emulini yakho lapho umkhuhlane usuphelile ubususiba lezinye izikwelete ezinenge zokubhadala into yokuqala uyazi inwele zakho seziphenduka zisiba mhlophe njalo futhi usufuna ukubuyela ube mutsha futhi kuleyinye into isikhathi sonke ukuphela futhi ngenxa yaleyo vinqo yesono kodwa enhlizweni yakho ngoba lokho udinga lokho uyatshengisa ukuthi kulokuphelela kwenye indawo kwenye indawo kukhona enye into yiso isizathu isikhathi ezinenge namuhla ukuba isoni silokho sizulazula enhle intombazana iyagela amaxaka enwele zayo ukuba lodumo igcomba ubuso bayo ukuyenza ikhangeleke inhle igqoke izigqoko ukutshengisa isimo somzimba wayo ngokuba yinto kuphela leyo angayifumana efumana kwenye indawo ezama ukufumana enye into engenza kuye lapho esenza amadoda bamtshayela ukhwele bamphakamisela isandla bemkhombisana laye ijaha elitsha yenza into yinye emfazini azama ukuzenza abukeke kuye omakhelwane bayakha indlu futhi bayenze ngendlela ethile ngoba izakhangeleka ingcono kancane ukwedlula ekamakhelwane wakhe yisikhathi sonke sidinga lutho futhi olunye ulutho luyaqobeka lusiya ngaphezu kwakho kancinyane intombazana izafumana enye intombazana iyazakala ukwedlula yona umakhelwane uyafumana indlu ikhangeleka ngcono ukwedlula eyakhe umfazi uyafumana omunye umfazi eqoke ngendlela ethile ekhangeleka ngcono ukwedlula lokho akwenzayo ngenye into ephakathi kwethu edinga olunye ulutho futhi kuyatshengisa ukuba silahlekile sifuna ukufumana leyo nto ezasiletha kulokho kusuthiseka ezafumana leyo ndawo elambileyo lapho kodwa kukhangeleka sengathi asenelisi ukuyifumana abantu bakuzama eminyakeni bakudilela bakhala benza konke ababesazi ukuthi bakwenze njani kodwa loba kunjalo abazange bekufumane bezulazula bephoda umhlaba ekucineni ngelinye ilanga yilo lelo langa leCalvary kwaba lomunye owayehlayo evela enkazimulweni omunye obizo linguJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lo owehla evela enkazimulweni njalo iCalvary yabunjwa yilo ilanga lapho inhlawulo yabhadalwa le ndaba yesono yaqedwa kokuphela futhi kwavula indlela kulento esilambelayo lesiwomelayo yaletha indawo yokusutseka akula muntu ongavakatshela iCalvary ayibone indlela eyayihiyo ongahlala enjalo yonke into owawike wayifanisa kumbe wayilangazelela iyathola lapho efika kuleyo ndawo yaba lusuku oluqakathekileyo futhi lento eqakathekileyo yanyikinya umhlaba yanyikinya umhlaba sengathi wawungakaze unyikinywe emuva lapho uJesu esifa eCalvary futhi wahlawula indaba yesono lomhlaba owonakeleyo waba lobunyama ilanga latshona phakathi kwemini laba lokudilika ngovalo njalo amadwala anyikinyeka izintaba zaqekezeka futhi imizimba efileyo yaphuma emangcwabeni yenzani uNkulunkulu wanemba eCalvary wayilimaza leyo nyamazana ebizwa ngokuthi Sathane lanini manje usebelolaka okwedluleleyo kusukela lapho ngoba kwaletha ukukhanya esizukulwaneni sabantu futhi loba ngubani uyazi ukuthi inyamazana elimeleyo ilolaka kakhulu iyagaqa ibhodi umgogodla wayo wephukile manje uSatan wachaya waphuma eCalvary umhlaba watshengisa ukuba kwakunjalo inhlawulo enkulu eyake yabhadalwa futhi yena kuphela owayengayibhadala weza futhi wakwenza eCalvary yikho lapho inhlawulo enkulu eyahlawulwa khona ngenye yezinto uNkulunkulu wayekufunile kwakungela muntu ofaneleyo kwakungela muntu owayesenelisa kwakungela muntu owayengakwenza futhi uNkulunkulu weza yena ngokwakhe wenziwa waba ngumuntu futhi waphila impilo yomuntu phansi kwezifiso zomuntu njalo wabethelwa eCalvary futhi lapho uSatan ekhumbula ukuthi yena wayengeka kwenza yena wayengeke adlule kukho yena wadlula eGetsemane njalo lesilingo sonke umuntu wonke owake wasimela wadlula kukho njengabantu bonke kodwa wahlawula imbadala futhi yikho okwafiphaza umhlaba kwakunjengomuthi oqeda ubuhlungu ekuhlinzweni uba udokotela esipha umuntu umuthi wokuqeda ubuhlungu qala mlalise lapho engakakwenzi futhi lapho uNkulunkulu esipha ukuhlinzwa kwebandla umhlaba waqeda ubuhlungu indalo yaba lokudikiza akumangalisi uNkulunkulu esenyameni yomuntu wayesifa kwakuyisikhathi leso umhlaba owawusikhangeleli kodwa abaningi babengakwazi njengoba kunjalo lamuhla abaningi bebekhangelele lezi zinto kuthi ngabaziqapheli ngabayibona indlela yokuphuma balokho bezama ukudinga injabulo lezinto zomhlaba bezama ukudinga indlela yabo yokuphuma kwake kwabakhona kube lezitshengiso eziningi ezakhomba kulolu suku lokubonisa ngaphambili okukhulu okunenye lwalufanekiswe phambili ngewundlu ngenkunzi ngejuba futhi lazo zonke lezi zinto kodwa loba kunjalo kwakungela kwaphula leso sibopho sokufa lapho uSathani waye lo mhlaba amadwala ngokwawo lawo ayewahamba ekhwela futhi esehla emhlabeni isibabulo esivuthayo uLucifer wayeyindodana yokusa futhi wahamba emhlabeni lapho kuludaka oluphephayo lawo madwala ayesepholile lapho uJesu esifa eCalvary abhodla esuka emhlabathini inhlawulo eyabhadalwayo futhi lobugqila bukaSatan bephulwa uNkulunkulu wabuyisela ezandleni zomuntu indlela yokubuyela kulokho ayekudinga wayenga samelanga akhale futhi wachaya lapho esephula umgogodla kaSathane lapho eCalvary umgogodla wesono umkhuhlane futhi kuletha wonke umuntu wenyama emhlabeni abuyele ebukhoneni bukaNkulunkulu lezono zithethelelwe haleluya izono zethu zithethelelwe ngitsho futhi ukuthi uSathane angeke azivimbezele kuNkulunkulu kulomgwaqo owenziweyo kule foni ehlezi lapho kulocingo oluya enkazimulweni luletha umuntu wonke ekufinyeleleni lolocingo nxa umuntu egcwele isono luyamqumisa emphakathini yena angathethelelwa leso sono kungayisikho lokho kuphela kodwa leso sono sihlawulelwe oh awudingi ukuthi uthi mina kangifanelanga ngeqiniso kawunjalo ungeke wabanjalo kodwa yena ofaneleyo wathatha indawo yakho ukhululekile kawudingi ukuba uzulazule futhi kawudingi ukuba ngumuntu odinga injabulo lapha emhlabeni ngoba kulo mthombo ugcwele igazi elidonswe emithanjeni ka-Emmanuel lapho izoni zixoliswa phansi kokugcwala kwalo balahlekelwa ngamatshatha ecala kawudingi ukulahleka kulomgwaqo futhi le ndlela njalo ibizwa indlela yobunqwele abangcolileyo kabedluli phezu kwayo ngoba udlula phakathi komthombo kuqala futhi abasengena umgwaqo wephula amandla kaSathane yena wavula izivalo zentolongo yesihogo kuwo wonke umuntu owayevalelwe kulomhlaba phakathi kwezintolongo esesaba ukuthi lapho esesifa ukuthi ukufa kuyakuba yini kuye eCalvary yena wavula lezo zivalo zentolongo wayekela izithunja zonke zakhululeka. Kawusadingi ukuba udatshulelwe phansi isono. Kawusadingi ukuba unikele izitho zakho esonweni, ekunatheni, ekubhemeni, ekuchoveni, ekuqambeni amanga. Ungathembeka, ulunge, futhi uqonde, futhi uSathane angeke enza lutho ngakho, ngoba ubambe intambo, intambo yempilo, egxile edwaleni laphakade. Akula lutho olungakunyikinya kukho, akula mimoya engakunyikinya kukho, akula lutho ngitsho lokufa ngokwakho okungawusehlukanisa ethandweni lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu. Yikho kwako sithiwo yiCalvary. Abantu abasebuqilini bakhululwa. Abantu abake babaphansi kokwesaba ukufa abasesaba ukufa. Umuntu olangazelela umuzi omakhi futhi umenziwayo nguNkulunkulu angangena emgwaqweni amise ubuso bakhe ezulwini ngoba ukhululiwe. Haleluya. Yena uhlengiwe, kadingi ukuzulazula futhi, ngoba kule ndlela yokwazi ukuba uqondile kumbe hayi, uNkulunkulu sipha ukuphila, izono zethu kazisekho, lolo suku eCalvary lwabhadala inhlawulo. Lapho sibona konke lokho, akumangalisi imbongi yaloba, phakathi kwamadwala eqekezayo, futhi lesibhakabhake sibamnyama. Umsindisi wami wagobisa ikhanda lakhe futhi wafa, iveyile livulekayo lembula indlela enjabulweni yasezulwini losuku olungala kuphela. Abraham kadinga ukuzula futhi, edabula ilizwe edinga umuzi. Isona asidinga ukuba sibe lokho siswela ukuba singasindiswa kumbe hayi. Ogulayo kadinga ukuba ebekwazi ukuba usilile kumbe hayi. Ukuvuleka kweveil ngalelo langa eCalvary kwembula indlela kunqobeni okupheleleyo. uNkulunkulu sipha amandla omoya wakhe ukuphila ngokunqoba phezu kwazo zonke lezi zinto. Usicela kuphela ukuba sikukholwe. Lokho okwenzakala ngalelo langa eCalvary kwakungakaze kube losuku olunjengalo. Ngakusoze kube lolunye olunjengalo. Akusadingakali futhi, inhlawulo ibhadelwe, futhi sihlengiwe. Makabonge uNkulunkulu, thina sihlengiwe. Ngakusela futhi ongabe usamangala ngakho, ngakusela ukucabangela ngakho. Konke kususiwe, iveil ladonsa ikhetheni, futhi sibekiwe emgwaqweni. Kungasela kuzibuza futhi, kodwa ukukholwa lokuqhubeka ukukholwa. Siyahamba singena phakathi kobukhona bukaNkulunkulu. Abraham wayesazi futhi labanye babesazi ukuthi lapho bedinga umuzi bakwazi ukuthi bavela kweyinye indawo kulento eyayenzakele. Babephila emhlabeni ogogekileyo. Ukuzamazama komhlaba kweza, iziphepho zeza, izimpi futhi lokubulalana, ikhanka futhi lewundlu kwakudlanana. Kumbe ikhanka lalisidla iwundlu futhi lesilwane sidle inkabe. Akukhangeleki kuhle kulento ephambanisekileyo. Yena wazi ukuthi kukhona okuphambanisekileyo. Amadoda futhi umfowabo ubulala umfowabo. Uyise ubulala indodana. Indodana ibulala uyise. Kukhona inyinto ephambeneyo. Yena uselupha. Yena uyafa. Uyachwabhana. Umkhuhlane uphezu kwakhe. Yena usebugqilini. Izihlahla ziyakhula. Kodwa kazilakho ukungafi. Ziyafa. Izintaba ziyaguquka. Ulwandle liyoma, amanzi ayaphela, kulento ephambukileyo. Njalo wadinga indawo, umuzi lapho lokhu kwakungenzakali futhi. Yena wayekwazi nxa wayengabuyela ebusweni balo owakwenza kwalunga, wayeza kukhulumisana laye. Oh, lithuba bani soni, yilo ngalokhu kusa ukwazi ukuthi ufumene indlela manje. Lelo langa eCalvary lavula indlela. Ngoba bonke labo okhokho ababekuzingela futhi bekudinga, iCalvary yakupha ngokukhululekileyo. Ungakulandula njani na? Ungakulandula njani uhlanganele isonto? Ungakulandula njani ufake eyinye into esikhundleni sakho, injabulo zomhlaba? Kungani ungakwamukeli? Iveyile livulekayo liletha umuntu ebusweni bukaNkulunkulu engelasono phezu kwakhe loba yiluphi uhlobo, futhi kufake umgwaqo phambi kwakhe entweni leyo ayidingayo. izulu inkazimulo ukuthula impilo engapheliyo konke okuphambi kwakhe lolo suku lwaluyi ikuchayelwa ukufa kwamandla kaSathane kwaqeda yonke into futhi ngiyabona yena lapho yena wayeliwundlu lase Eden kusukela ethunzini lokuqala elaphuma kokho lapho abela ngokukholwa wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo ongcono kuloka Khayini kumele wayebophe umvini entanyeni yewundlu walidonsela edwaleni wathatha ilitshe esandleni sakhe ukuba yinqama futhi wadonsela ikhanda layo elincinyane emuva njalo wagamula wayihlahlela laze lafa futhi uboya bayo bageza egazini layo bazibhixa egazini layo kwakulithunzi kodwa ngalolo suku eCalvary kwakungayisilo iwundlu lalumhlaba kodwa kwakuliwundlu likaNkulunkulu elalisifa lizibhixa egazini lakhe yena wahlahlelwa futhi waganyulwa njalo wathaywa futhi wakhafulelwa futhi bamwankala bamthaya ngempama futhi lakho konke langomhlaba futhi igazi lijuluka lisehla ngenwele zakhe lapho iwundlu lika-Abela lisifa lafa likhuluma ngolimi lolu Abela ayengaluzwisisi lalikhala lapho iwundlu likaNkulunkulu lafa ngalolo suku eCalvary yena wakhuluma ngolimi lolo okwakungela muntu oyengamuzwa yena uNkulunkulu wami uNkulunkulu wami ungichiyelani mina kwakuliwundlu likaNkulunkulu lihlahlelwe laba yizicuthu liganyuliwe wayeliwundlu qobo lelo Abela ayelalo engqondweni lapho ebona inzalo yokwesifazana ethenjisweyo yena wayeliwundlu lelo Daniel alibonayo ela qethulwa phakathi kwentaba kungela sandla wayelivili eliphakathi kwevili kumprofeti konke ababe kubone ngaphambili kwatholakala ngalolo suku lolu suku eCalvary lokho kwaletha into enkulu phakathi kwephula umhlane kaSathane okokuqala kumele sidinge ukuthi lolo suku lwalusitshoni okwesibili kumele sibone lokho lolo suku olusenzele khona kathesi lokho olwasenzela khona manje okwesithathu asikhangeleni okumele sikwenzele lolo suku kumele senzeni okokuqala kumele sikhangele kukho ngoba lilanga elikhulu usuku olukhulu kwedlula zonke izinsuku inhlawulo yesono yabhadalwa amandla kaSathane ephulwa futhi manje sifunga ukubona esingakwenza ngokubuyisela manje ngokubuyisela lapho uJesu esifa eCalvary eCalvary ngalolo suku yena kazange ebhadale inhlawulo kuphela ngenxa yezono zethu kodwa yena futhi wabhadala inhlawulo futhi wenza indlela ukuba simlandele ngoba thina njengabo Adam ababe wile sesihlengiwe njengomoya okhokhela uAdam uAdam wokuqala ngomoya owa ulokubusa imvelo yonke ngakho thina uAdam wesibili kumbe abantu bomhlaba behlengiwe nguKristu kusukela osukwini leCalvary bangamlandela manje lapho esife eCalvary yena wenza indlela yena wanikeza umoya umoya oyincwele lo wona awuthumele emhlabeni ukuze wena lami siphile ngawo yikho okuchiwo iCalvary kithi ukumlandela yena kuqala khangela kukho bona lokho okwasenzela khona njalo manje kuyini okumele sikwenze mayelana lalo kuyini okumele wena lami sikwenze manje thina sithi kuhle ngiyakuthakazelela lokho lokho kuhle kakhulu kodwa kumele sikwamukele futhi ukukwamukela ukwamukela ubuntu bakhe uKristu enhlizweni yethu njalo ke sikhululekile esonweni ngakho ke akula zibopho zesono ezilenge phezu kwethu la kancane uNkulunkulu njengokuthi sasingakazi esoni umhlatshelo opheleleyo wasenza saphelela ngoba uJesu wathi yibani ngabapheleleyo njengokuba uyihle osezulwini ephelele ngakho ke akusela okunye okungenziwa kodwa senziwe sabanga abapheleleyo ebusweni bukaNkulunkulu manje nanku lapho esilahlekelwa isikhundla sethu kuba singaqapheli sizama ukukhangela emuva kulokho esasiyikho khona futhi nxa sikhangela emuva kulokho esasiyikho umhlatshelo kawutsho lutho kithi Oh, kalikuboni bandla. Ngingeke ngikuzame umsebenzi. Ngingeke futhi lawe ungeke. Kakukudingi ukuba uzame. Wena ulahlekile okuqala. Kuphela nqa ukhangela kulokho owakwenzayo. Kodwa ungakhangeli kulokho owakwenzayo. Khangela kulokho lelo langa eleCalvary elakwenza kuwe. Lapha thatha inhlawulo yakho. Laqeda indaba. Izono zakho zibomvu, zimhlophe njengenqaqani. Zibomvu njengobubende, mhlophe njengoboya bezimvu. Ngakho gawula sono. Gawula sono ngokupheleleyo. Loba wenzani, kumbe usenzani, kunjalo gawula sono. Kuphela nxa wamukela uJesu Kristu njengomsindisi wakho, izono zakho zithethelwe. Into yonke ethethelweyo iyesulwe futhi wakhohlakala ngayo. Ngakho lokho kwenzani na? Yakupha ngemuva kwaleso simo umoya wakhe ukumlandela. Yena futhi lokwenza njengoba wenza yena kwabanye labo abalandelayo. Yena wayengumuntu oyedwa, umuntu opheleleyo. Yena wapha ukuphila kwakhe futhi yena wakwenzela isibonelo. Manje kumele senzeni na? Manje into yokuqala imfuna ukuyitsho yile. UJesu kazanga siphilele ngokwakhe, eyakhe impilo yaphilelwa abanye. Lokho ngokupheleleyo yimpilo engapheliyo. Lapho usithi uya ebandleni futhi wenze izinto ezilungileyo, kuhle lokho. Kodwa nxa uziphilele impilo yakho wena wedwa, kawula mpilo engapheliyo. Impilo engapheliyo yikuphilela abanye. Wayatshengisela lapho kusiza ewundlini likaNkulunkulu. Yena waphila njalo wayele mpilo engapheliyo, ngoba kazange yena aziphilele ngokwakhe, waphilela abanye. Futhi uwemukela impilo engapheliyo ngokwamukela lolo suku, njalo kawuziphileli ngokwakho futhi uphilela abanye. Omunye wathi, ungema kanjani uvumele loba ngubani ekuqamba ngamagama amabi anjengalawo? Kawuziphileli ngokwakho, uphilela abanye ukuze uhlenge lowo muntu. Liba ngamadodana, futhi uhlupho lwakho yilolo. Ibandla selikhohliwe ukuba bangamadodana. Uyindodana, uthatha indawo kaKristu. Uyindodana, ngakho ungaziphileli ngokwakho, philela abanye. Yebo mfowethu Branham, ngingaphilela lowo umzalwane, ngoba ngeqiniso ngumuntu olungileyo. Lokho akusikho. Philela lowo muntu okuzondayo. Philela lowo muntu ongakubulala nxa wayengakwenza. Yikho abakwenzayo kuye. Bambulala yena, njalo wafa yena ukuba yena abasindise. Leyo yimpilo engapheliyo. Lapho wena lokho kusesifubeni sakho, usukhangelane lezulu khona ke. Kodwa uyadela ezakho izinto, ziyekele njengemvu inikeza uboya bayo. Uyakhangela ngaseCalvary. Ngiyathemba lokho kuyakunceda ukuba ungene endaweni. Yikho lokho iTabernacle, yikho lokho bonke abantu abamele bakwenze. Ikufumana lokho oyikho, njalo nokuthi injongo yikuyini. Ibandla kusikho ukuya esontweni, ukuyakhalisa amaculo, ukuyahlabela izingoma. Ibandla yindawo lapho ukuqondiswa, ukwahlulelwa kuqalisela endlini kaNkulunkulu. Kumele sizibale njengabafileyo futhi siphila kuKristu. Ngakho yena wenza indlela yokuba sizinikele thina kuyo inkonzo yakhe, ukumlandela yena. Uba simlandela yena, siyaphila impilo ayiphilayo yena. Kuyamangalisa lokho. UJesu wathi futhi wakhuluma ngakho, yekani ngiliphe impindo amazwi ezilutshwane mayelana ngakho. Lalelisisa, lingakukhuthi khona. UJesu wathi ngalelo langa yena uza kwehlukanisa abantu njengezimvu lembuzi. Futhi yena uza kuthi embuzini, imane esandleni senxele, futhi la kuzo izimvu, imane esandleni sokudla. Njalo wathi yena embuzini, sukani kimi, ngokuba ngangilambile futhi kalizange lingiphe okokudla. Ngangisentolongweni njalo kalizange lingivakatsheli. Ngangihambaze njalo kalingigqokisanga. Ngangomile njalo kalingiphanga okokunatha. Ngangigula kalizange lingivakatheli. Ngakho sukani phansi kwami.
And on the sheep he said, I was hungry.
Futhi ezimvini yena wathi, ngangilambile futhi langipha
okukudla.
Ngangihambaze futhi langipha okukugqoka. Ngangigula futhi langikhonza.
And notice,
futhi nanzelela. Lingehluleki ukubamba lokho bandla. Kugcineni lokho enhlizweni zenu. Kokuphela. Kwenziwa kungananzelelwanga. Abantu kabakwenzi ngoba kungumlando. Umuntu okupha olunye ulutho ngoba emele alwenze. Umuntu omele akuphe ukudla ngoba kumele akwenze. Kulombono ukuzifunela okungokwakhe. Kumele kube yikuphila kwakho. Isenzo sakho uqobo. Kwakumangalisa sibili kulesi zimvu. Okokuthi zathi inkosi kunini lapho. Wawulambile futhi kasizange sikuphe ukudla wena kunini lapho wawulambile futhi sakupha okokudla wena kunini lapho wawuhambaze futhi sakupha impahla kunini lapho wawomile futhi sakupha wena okokunatha kunini lapho wawugula njalo sakukhonza wena wakwenziwe ngokungacatshangelwa ngothando impilo yakho yaphila phakathi kwabo uNkulunkulu yekela abantu babone lokho iCalvary esenzela khona ngokungacatshangelwa kwakunini wena Nkosi thina sizange sikwazi lokho khangela lokho uJesu ephenduka futhi wathi njengokuba likwenze kulaba likwenze kimi impilo engasifunelo kwayo hathi umcabango wesibili hathi ukucabanga ngakho kodwa ufile ezintweni zalomhlaba futhi uphilile kangaka kuKristu njalo uhamba emgwaqweni ukuthi lezi izinto ziyinto ezizenzayo nje uyakwenza nje hathi ukuthi kahle manje inkosi iza inkosi ifuna ngenze lokho akusikho lokho uyingxenye nje yakhe umoya wakhe ukuwe futhi wenza ngendlela ayenza ngayo yena kubambe kulendlela ekhangeleka ilungile emuntwini kodwa kuphela kwayo kuyindlela yokufa akusibo bonke abathi inkosi inkosi abazangena phakathi kodwa laba benza intando kababa wami usuka enhlizweni zabo nje ngokukhululekileyo nje manje lelo langa eCalvary labhadala leyo nhlawulo ukuze sibe yileyo ndlela hathi uthi uyazi umfelokazi uJones ngesinye isikhathi waye waphelelwa ngamalahle futhi ngahamba ngabuthengela amalahle ngiyakutshela ngibonile umzalwane obedinga isudu yezimpahla njalo ngihambile ngamtholela isudu yezimpahla usisi uNkulunkulu ngingumKristu omina wena uzifunela kwakho muntu ndini ohawulayo ungumzenzisi ungavumeli isandla sokudla sazi lokho esenxele esikwenzayo futhi esenxele sazi lokho esokudla esikwenzayo imvelo yakho yikwenziwa kwakho uyakwenza wena kungenani impilo nje ephila ku uzinikele ngokugcweleyo kulowo moya futhi uyaziphila wona ku uyawuzwa lowo moya obusekileyo leyo mpilo hathi mina engiphilayo watsho uPaulu kodwa na uKristu ophila kimi kuyaziyenza nje kahle ngiyakutshela mfowethu Branham singamaKristu lapha siyanceda laba abantu siyabanceda bona abantu mina ihlazo kuwe leso kayisiso siKristu isiKristu siyazenza nje kumele kwenziwe futhi uyakhohlwa ngakho konke ngakho angisoze hamba ukwenze uKristu wanikela ngokugcwele impilo yakhe kuNkulunkulu wazinikela yena njengenceku yabantu ebantwini wanikela impilo yakhe ngesihle kwakungemelanga akwenze kazanga akwenze ngomona kazanga athi manje bazalwane lonke kumele licabange kakhulu ngami ngoba ngize ukuzolifela kazanga akhulume ilizwi mayelana ngakho wafa kungenani ngoba kwakunguNkulunkulu kuye uNkulunkulu ekuwe uNkulunkulu ekimi lokho okusenza sikhangele abanye izimvu kwelinye icele umunye wabo uzakuthi kahle Nkosi ngenza lokho futhi Nkosi ngenza lokhiyana wathi sukani kimi lina benzi bokubi ngangizange ngibelazi nga ibandla lingafinyelela kulezo sisekelo zeqiniso lokho ukuthi akusindutho ozama ukulwenza ozisebenzisa ukuthi ukwenze into ezelwe ikuwe ungithetheleli mngani wami ongu Pentecost Nami ngingumPentecost. Kodwa abangane bami bamaPentecost sebefike esigabeni lapho osokumele kube ngamacaco akhaliswa ngokuphangisa lokuchaya amabhendi kumbe ukuchaya izandla kumbe amatamborini ukwenza bamemeze lawo ngamadlabuzani kuphela. Bayakhalisa amabhendi bengakayi empini. Bangenisa abantu phakathi kwedlabuzani lempi. Ngiyakholwa emacacweni, ngiyakholwa ekuchayeni izandla, kodwa ngiyakholwa kulezi zinto. Lokho qathu kuliqiniso, kumele sibe lakho lokho. Kodwa lichiye izinto ezinkulu zingenziwanga. Yileyo mpilo elokuzidela ngokwakho, ngokuthi uNkulunkulu uphila kuwe, ukwenza okulungileyo ngoba kulungile, uzenza ngokwakho, uqhubeka nje. Ungacabangi lutho ngakho ukuphila nje. Khangela ke uyabona ukwenzakalayo. Uphungu kawenzi usemgwaqweni. Yikho iCalvary yakutshoyo kuwe emgwaqweni yavulela wena usuku lolo. Manje khumbula ungeke ube ingxenye imbuzi njalo ingxenye imvu akuhlangani. Manje kulabantu abaningi abathi yebo uyazi ukuthini na sile nhlanganiso eqembini lethu thina siyanceda abayanga senza lokho kulungile kodwa ukhalisa uphondo lwakho ngakho kawuyenzi lokho wenza iziphiwo zakho ekusithekeni uJesu watsho ngokuzenza nje enye into kuwe kungedlula ukuhamba ukuthatha amanzi okunatha wena womile nxa omunye umuntu olandelayo ehomile ucabanga ngaye futhi isidingo somuntu olandelayo ukhumbula ngaye indlela yinye lapho ukhumbula ngesidingo sakho futhi ungabilandaba ngakho uyaphila usiya phambili nje manje ungeke ube ingxenye imvu lengxenye imbuzi ngakho nxa usithi kahle ibandla lethu lelenhlanganiso siyapha abayanga futhi senza lokho njalo senza lokuyana futhi senza lokunye nxa ulalokho ungelakho okunye impilo kaKristu kuwe ngempela ukwenza nje ngeze uJesu uPaulo wathi abaseKorinto bokuqala 13 ngoba ngingapha impahla yami yonke ukondla abayanga futhi nginikele umzimba wami uthiswe njengomhlatshelo akungisizi lutho manje lokho kulukhuni kodwa liqiniso kumele ufike kulelo qiniso uqaphele lokho iCalvary iyakwenzela khona siyakukhangela futhi sithi oyebo kuhle lokho Lokho akusikho. Ngaleyo ndodana kaNkulunkulu yayimele iye eCalvary ukuba ibethelwe. Yonke indodana ezayo kumele iye eCalvary. Kumele laye abe leCalvary. Kumele ube nalolo suku lweCalvary. Kumele ngibe lo suku lweCalvary. Lokho kuqeda indaba yesono. Hathi ukuqawula izandla zomtshumayeli. Hathi ukuqawulela ebandleni. Hathi ukungena ngencwadi. Athi ukungena ngomsebenzi kodwa ukungena ngozalo ngazange aphe incwadi ngazange aphe umsebenzi wapha uzalo yiyo indlela esingena ngayo yikho ke kusukela lapho ngokuzenzayo siphila impilo yesiKristu manje omunye umutsho ingxenye yimbuzi ingxenye yimvu abalanto enjalo uyimbuzi kumbe uyimvu kawusiyo ingxenye imbuzi lengxenye imvu uyimbuzi kumbe uyimvu Manje nxa usenza nje izinto ezilungileyo ukuthi ucabange ukuthi ungangena ngalokho ngakho ke kwakungasoze kube lusuku leCalvary umthetho wakuletha lokho kodwa njengoba kwathatha usuku leCalvary kwakumele kulethe lokho ukuba sasingeke saba ngamalunga ebandla nje kodwa sibe ngamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu yikho lokho ilanga leCalvary elaliyikho Yikho okwakukutho kuwe ukuba uyenze futhi ulandele njalo uyenze njengoJesu manje umfula kawugelezi ukhwela futhi usehla ngasikhatsinye umfula ugeleza kuphela usiya ndawonye futhi umoya kaNkulunkulu ugeleza nje usiya ndawonye ngawuhlanganisa izinto kanye lalo uhamba ngendlela yinye khangela uJesu sesivala uJesu wathi msebenzi engiyenzayo liza kuyenza lana futhi emikhulu kulale liza kuyenza ngoba ngiya kubaba wami ngangitsho lokho kangako kuleli ibandla lapha liyazwisisa kodwa le imbiko iyathetshwa amachume ezinkulungwane ayayizwa kubhodi umhlaba ngiza kuphendula lumbuzo womcothozi khona manje ngihlala ngikhuluma ngitshelwa bathi ngani ukholwa ibhayibheli. UJesu wathi lemsebenzi engiyenzayo liza kuyenza lani, futhi lemikhulu kulale liza kuyenza, ngoba ngiya kubaba wami. Uzakuba mubi kangakanani mnumzane, uzakuya kude kangakanani ekudaluleni uzula lokukhalipha kwezesayensi lezenkolo zenu, lokuqedisisa kwengqondo zenu ngezinto zonke. Mngani wami olomusa futhi olahlekileyo, kawuzwisisi yini ukuthi leli iBhayibheli licasiswa ngomoya? UJesu wabonga ubaba ukuthi waye kufihle kwabafundileyo labahlakaniphileyo, futhi labahlakaniphileyo labaxwayileyo, njalo wakwambula khona ezinganeni lezo eziza eCalvary. Manje khangela, uJesu wathi, khangela ukuthi wakubeka njani yena. Imisebenzi engiyenzayo uyayenza khona manje, imisebenzi engiyenzayo manje, ukusilisa abakhulayo, ukuvusa abafileyo, ukuvula amehlo esiphofu, le imisebenzi liza kuyenza lani, liza kuyenza le nxa likholwa kimi. Ngiyayenza le imisebenzi, futhi ke emikhulu kulale liya kuyenza, ngoba ngiya kubaba wami. Kuseyisikhatshana ukuthi umhlaba kawusayi kumbona, futhi kodwa liza kumbona. Ngiza kuba lani laphakathi kwenu lasekupheleni komhlaba. Kangisoze ngilitshiye lingela nduduzo. Ngizacela ubaba uzawulithumezela omunye umduduzi, okungumoya engcwele, lo umhlaba ongeke wawamukele, kodwa lina liyawamukele yena. Manje nanzelela, imisebenzi emikhulu kwakuyikuba lamandla ebandleni hatshi kuphela ukusilisa abagulayo ngomthandazo, ukuxotsha amadimoni ngomthandazo, kodwa ukunikeza impilo engapheliyo kwabakholwayo.
Ghost was coming and given into the hands of the church.
Umoya oyingcwele wayesiza futhi ephiwe ezandleni zebandla ukunikeza ukuphila. Oh, yikho kwakuthiwa iCalvary. Yathatha abagobileyo, amadoda labafazi abayehlisiweyo, futhi kwabaphakamisela endaweni ukuba ngamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu, ukuphilisa abagulayo, futhi lokunikeza impilo engapheliyo ngokunika umoya oyingcwele kumakholwa alalelayo. Amadoda ake aba ngesinye isikhathi abangakholwayo benziwa abakholwayo, futhi lokunikeza ngokomoya impilo engapheliyo. Kukhulu kangakanani khona ukuthi lomfazi ogulayo olele lapha ngingathandaza umthandazo wokukholwa, futhi uyakusiliswa. Into enkulu yikho eyakwenza yena ngaleso sikhathi, kodwa wathi emikhulu kulale ngiza kuyenza. Ngiza kunika amandla hatshi kuphela ukumvusa okwesikhathi, kodwa ukumnika ukuphila okungapheliyo, okuza kuba ngokungapheliyo kokuphela. Abahawulayo, iziphofu, abantu abazwisa usizi, likukhutha njani lokho? Ngaliboni ukuthi okukhulu kuyinto bani? Lokho yinto enkulu engenzakala kwaba yikunikeza impilo engapheliyo ebantwini. Ikuyini impilo engapheliyo? Impilo ayiphilayo yena, impilo eyayikuye inikeze leyo kwabanye. Angakwenza umuntu lokho na? Indodana kaNkulunkulu ingakwenza. UJesu wathi loba ngezi kabani izono elizesulayo kibo zesuliwe, lesono sikabani elingasesuliyo nakubo ngasesulwanga. Manje lapha yikho ibandla leKatolika lamanye amaningi abayenza khona iphutha labo elikhulu, bayaphuma futhi bathi ngiyathethelela izono zakho. Kwakungayisikho lokho. Benza njani ukuthi izono zithethelelwe eBhayibhelini? Petro wawuphendula lowo mbuzo ngelanga lePentecost. Bathi, senze njani ukuba sisindiswe? Singakuzuza njani lokho elilakho lonke? Wendlala phansi okokwenza, wabatshela okokwenza, wathi, phendukani lonke phambi kaNkulunkulu futhi liphaphathizwe ngebizo leNkosi uJesu Kristu ngenxa yayo ngokwesula kwesono senu. Nansi umsebenzi emkhulu. Libangaki lina bathumayele lamuhle ekuseni? Libangaki lina elilalele ilizwi lami ethephini elizimiseleyo ukuya eCalvary ngalokhu kusa, njalo likhangele lokhu uNkulunkulu akwenzele khona lapha, ukuthi lichiye izimvumankolo zenu zamasonto, ukuthi lithumayele ivangeli? Haleluya! So kuyizingqobe zenu manje, liza kwenzani ngakho? Ngoba ukuphenduka lokwesula kwezono kumele kuthunyayelwe ngebizo lakhe wonke umhlaba, kuqale eJerusalema Hallelujah. Utumo na kuko. Ikawari ichoni kuwe. Lolo sugu lwenzani kuwe. Lakugcwalisa ngescience yezokukholwa. Lakwenza waba ngokuzikhukhumezayo. Kumbe lakwenza waba ngumKristu uzinikele. Hallelujah. Isono sesuliwe. Emikhulu imsebenzi kulaleli za kuyenza. Liyabona oli bangobani angithi emikhulu imsebenzi kulale ukwesula izono ngebizo lika Jesu Kristu.
But through creeds and denominations and so forth, it's bound you down to a place you're still serving the world.
Ngitshela loba yiphi indoda, ngitshela loba nguphi umfazi ongeze eCalvary futhi azama ukuba ngumuntu omkhulu ngoba omunye ukhulume ulutho. Ngitshela lapho ongakhangela ebusweni beCalvary ngokukhanya kwakho okuqondileyo lelo langa eCalvary. Ungaba losuku lwakho kanjani eCalvary futhi uphume uzikhukhumeza? Ungaphuma kanjani ungodlaliswayo ngethile inhlanganiso futhi uchumayele imfundiso ezenziwe ngabantu? Kungani kungakuthobise elizweni likaNkulunkulu? Nga ungahamba khona uyaphuma uthobekile. Ungafunelani ukuba into enkulu enhlanganisweni yakho, ulosibe engwanini yakho, lapho uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wazithoba yena emzimbeni owadatshulwayo, ebusweni obakhafulelwa, kwaze kwathela inhloni lehlazo, futhi bamhlubule izembatho zakhe, njalo bambethela yena phambi komhlaba engenaki ihlazo. Ungahamba kanjani eCalvary futhi uphume ungenye into ehlukane lalokho? Aye yikho khona isiyeyiso ihlazo. Oh, wena uthi baza ngixotshela phandle, yekela baxotshe. Woba nosuku lwakho eCalvary, uNkulunkulu uzakuba le ndlela yakhe lawe. Ngikuphinde futhi lokho njalo. Woba nosuku lwakho eCalvary, uNkulunkulu uzakuba le ndlela yakhe lawe. Kasikhulekeni.
Lord, oh God,
Nkosi, oh Nkulunkulu, sihambise sonke Calvary okwamanje. Yenza sisuke ekuzaziseni kwethu. Nkosi, ukwesaba abantu, ukwesaba lokho omunye aza kukhuluma. Ngani umhlaba wonke wamhleka? Yena wameyisa yena, kodwa walalela yena. Lasekufeni walalela yena. Kulo ihlazo walalela loba langaphansi umbuso kahulumeni. Futhi siyabona ukuthi lapho uSathane echaya lomhlaba, waba ngumbusi lesiphatha amandla kulomhlaba, wafakaza into oyinye phambi kwenkosi yethu futhi wathi, limbuso ngeyami, ngiyenza ngayo engufunayo. Futhi siyakubona lokho kusukela kulolo suku kusiza kulolo lomhlaba ngaphansi kwesiqalekiso. Ububuswa nguye lo owawuqalekisayo. Kodwa Nkulunkulu, oh Nkulunkulu, sikhonza umbuso ongaqalekiswanga. Baba Nkulunkulu, ngiyamangalisa kangakanani ukuthi wenze izinto ezinkulu emhlabeni wezemfanekiso. Namhlanje uvumele limfanekiso emkhulu njengemithetho elithumi ukuthi lokunye kwaphuma ukuvumela amadoda labafazi babone abangeke bangena emnyango webandla, kodwa uvumela ukuba babone ukuthi kuyini. Indlela kaNkulunkulu yindlela ephikiweyo ngumhlaba, ngoba sinje nge siya eRussia ngaphansi kwesikhomanisi. Sikulumhlaba kodwa sisibo balumhlaba. Sihambe eCalvary, thina sizibethelile ngokwethu ngenxa yombuso kaNkulunkulu ukuba ngomunye wabakhe. Kungelani ukuba umhlaba uthini, sithathe uhlangothi labesiweyo benkosi abalutshwane. Siyaqhubeka sisiya ekuvusweni kwabafileyo, futhi siyakholwa ukuthi lokho sokusondele Nkosi kuze kube lapho siyakuvuselwa embusweni ozakuthatha lomhlaba, njengoDanyeli wakubona ngaphambili futhi wakuphohloza umhlaba wonke waba ngumule omncinyane, futhi lo moya wakuphephetha esizeni sokubhula sehlobo. Kodwa intaba ilitshe lakhula laba intaba enkulu eyagcwala umhlaba wonke. Lelo litshe lizakuza. Oh Nkulunkulu, sifuna ukuba yingxenye yalo. Masizilandule thina ngokwethu, sithathe isiphambano sethu suku zonke, siphilele uKristu, siphilele abanye, siphe khona Nkosi. bakhona abanye lapha ngalokhu kusa futhi labo abangamaziyo yena njengomsindisi futhi bethanda ukukhunjulwa ngomthandazo wokuvala njalo uthanda lokhu kube lilanga lakho eCalvary ungaphakamisa izandla zakho futhi uthi ngithandazele mfowethu Branham ngifunga ukuba mazi njengomsindisi wami uNkulunkulu akubusise mfomncane omunye futhi uNkulunkulu akubusise mfowethu emuva le angaba khona omunye futhi othi ngifuna ukuba mazi yena ngifuna lokho kube lusuku eCalvary kimi sengikhathele futhi sengidiniwe uncedani kimi ukuba ngidlale lapha lento engazalelwa ukuyenza ngazalwa zalelwa ukuba yindodana kaNkulunkulu futhi nangu mina lapha ngibambelele ezintweni zomhlaba uNkulunkulu mangibethelwe namuhla mangibethele lamuhla iqobo lwami lemiqondo yami lokho ukuze ngiphile lo Kristu futhi ngiphilele abanye kungelani ukuba benzani kimi ngabe ngenza imhlekisa lokungizingela futhi bakhulume konke okubi ngami njalo lezi zinto vumela ngihambe nje ngithobekile futhi ngimnene njengewundlu njengoba yena wenza njalo ngolunye usuku uthembisile yena ukungivusa njalo ngelanga lokucina ngikhangelele lelo langa ngaba lezinye izandla ezingaphakama uNkulunkulu akubusise emuva le futhi lawe kulungile abanye futhi nje uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise abanye futhi lokho singakhuleke baba wethu sezulwini kwajiwo lapho uPetro echumayela ngelanga lePentecost bonke abakholwayo beyingezelelwa kulo ibandla bakholwa ngeqiniso ngenhliziyo zabo zonke laba bantu abaphakamisa izandla zabo manje ngiyakholwa ukuba bakholiwe ngenhliziyo yabo yonke njalo uba bekwenzile kulecibi lamanzi elilindeleyo lapha bafuna le zono zithethelele ukhona lapho omunye ongababhaphathiza ngalelo bizo uthi ibizo kuphela lelo elikhona ngaphansi kwezulu eliphiweyo ebantwini lelo okumele sisindiswe ngalo ngoba njengoba ngiphindile umbhalo imzuzu emlithwane edlulileyo ukuthi ukuphenduka lokwesula kwezono kumele kuchunyayelwe ngebizo lakhe emhlabeni wonke uqale eJerusalema futhi eJerusalema lapho ukuphenduka lokwesula kwezono sekuchunyayeliwe umpostoli wabatshela ngemibhalo futhi wathi kumele baphenduke kuqala ukuthi baphaphathizwe ngebizo likaJesu Kristu lokho kwakungumsebenzi womthumayeli wokwenza bona ukuba baphenduke futhi laye ukuba babhaphathiza kukho ukwesula kwezono loba ngubani izono zakhe elizisulayo ngibe zesuliwe loba ngezikabani elingazisulanga kubo ngazisulwanga baba umhlaba ungene kanjani ekuphaphathekeni njengoba bekwenzile kungani bengakholi ivangeli elilula futhi bayangenisa ngalokho ukubeka esikhundleni amabizo amanga ubhaphathizo lwamanga ubhaphathizo lwamanga lukamoya oyingcwele ukuqawulana izandla labafundisi ukusebenzisa izinhloko zikayise ntodana moya oyingcwele okungekho empalweni ugwalo olwenziwa ngamadoda esiRoma athi imfundiso yesiKristu ngitsho langaphi ebhayibhelini ukwesula kwezono akungeke kwesulwe ngesihloko kodwa ngebizo likaJesu Kristu manje baba siyakwazi ukuthi akudumanga kakhulu izindlela zakho zihlezi zinjalo kodwa vumela amadoda labafazi kulokhu kusa baze kulolu suku lelelo lange eCalvary lapho uJesu enganaki lolo suku lelo hlazo ukuhlutshulwa ukusikwasikwa izicucu ukukhafulelwa lokweyiswa ngumhlaba wonke libandla ngabantu okwakumele kube yibo abamthandayo yena futhi loba kunjalo yena kawuvulanga umlomo wakhe njalo waqhubeka wafela labo bantu ababemenza inhlekisa yena uNkulunkulu sihambise eCalvary namuhle kuseni ukuthi uba besithi siyahlanya bathi sibambe imbhalo ngokungayisikho noba yikuyini abafuna ukukutsho uNkulunkulu abangeke bemaphambi kaNkulunkulu bathi akunjalo abangeke bembese izono zabo ngeBhayibheli iBhayibheli liyembula izono zabo ukungakholwa kwabo ukufuna udumo ukwenza njengexuku lonke vumela babuye eCalvary ngalokho kusa njalo qalise eJerusalem ukuba ukuphenduka lokwesula kwezono kumele kuchunyayelwe ngebizo lakhe kuzo zonke izizwe uqalisele eJerusalem ngabathathe lelo nyathelo linye lokubethelwa lokusikasikwa ukuthi lokukhafulelwa njalo lokuyeyiswa ukubizwa yonke into abangayibizwa endleleni yabahlamuki bezenkolo abatazula amabandla konke abafuna ukukubiza akuthi thina nkosi ngalokho kusa masithathe uhlangothi labeyiswayo abenkosi abalutshwane masihambe njengabapostoli bahamba singaphendukeli kwesokudla kumbe kwesonxele futhi kusukela ekulungeni kwenhliziyo zethu sikhonza uNkulunkulu yenza kube njalo baba manje silisa abagulayo labahluphekileyo abaza edwendweni lomthandazo akuthi labo abaphakamisa izandla zabo enhlizweni zabo baphenduke khona manje akuthi labo abaseme isikhathi esithi baphangise ukuya emanzini izono zabo zesulwe ngebizo lomhlatshelo Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu amen Esiphambanweni lapho umsindisi wami wafa lapho ngakhala ukuba ngihlanzwe esonweni sami lapho enhlizweni yami igazi lacela malidunyiswe elakhe malidunyiswe ibizo lakhe oh malidunyiswe ibizo lakhe olapho enhlizweni yami igazi lacela malidunyiswe ibizo lakhe ngokumangalisayo ngisindisiwe esonweni njani uJesu hlala ngaphakathi wobumnandi esiphambanweni lapho yena wobango wakhe phakathi oh malidunyiswe ibizo lakhe malidunyiswe ibizo lakhe malidunyiswe ibizo lakhe ibizo elikhulu olapho enhlizweni igazi lacela malidunyiswe elakhe akwenzi lutho lokho kuwe uyakhukhula nje ubeka ithemba phakathi kwakho impilo impilo engapheliyo kuyini ukubethelwa loKristu ikuphilela abanye abanye abanjani labo abakuzondayo labo abangeke bakuthande labo abangakweyisa baphilele ngoba labo bathande bakhulekele labo abakuphatha ngokungafanelanga bekhuluma konke okubi beqamba amanga ngenxa yebizo lami bazingela abaprofeti abalandulayo bengikhumbula ukuba umbiko mhlawumbe ungasiza ibandla ngalokho ukusa ukuba liza kubona ukuthi liyadinga iCalvary sidinga ubethelwa manje kuyini konke okukwenzileyo wonke kubhadelwe dade osesihlalweni esilamavili ebantwini lapha abagulayo labahluphekileyo konke kubhadalelwe into kuphela okumele uyenze ukukholwa ukuba kungokwakho kwamngeli ngendlela yinye futhi uzaku siliswa khumbula manje kuyini ungahamba emhlabeni uthumayele ivangeli silisa abagulayo utunikeza impilo engapheliyo ngaba kukhulu kangakanani okokuthi lapha nansi indodana elele lapha lethumba imvukuzane loba kungaba yini simbonile yena kanenye enikeza izibusiso zakhe uthi esilisa indoda esilisa umfazi amachume ezinkulungwane zezinkulungwane zalokho ngokungela kuphosisa umhlaba wonke bona besuswa phakathi kwemibhedha uhlaka lokuthwala abalimeleyo ithunzi nje labantu abadliwe izimvukuzane lamuhla bakahle abantu abaphilileyo le yimisebenzi engiyenzayo liza kuyenza lani kodwa emikhulu kulale liza kuyenza emnengi kulale uqondile ini ngibangezelele impilo ngebizo likaJesu ukwengeza impilo yabo ngensuku ezilutshwane kodwa okunenge kulalokho liza kwenza liza kubanika impilo engapheliyo ngebizo lami oh kungani usiba lamahloni ngalelo bizo elilikhukhu kungani linabantu lilibalekela futhi lichethele emuva kulo ngusathane sibili. Ukuphenduka lokwesula kwezono kumele kuthunyayelwe ngebizo lakhe emhlabeni wonke. Uqala eJerusalema, yikho lapho umbiko waphuma khona. Uqala kunjalo na, ukuphenduka lokwesula kwesono kuthunyayelwe ngebizo lakhe. Uqala eJerusalema. Manje kuqala sizakwenza njengoba wenza yena, sibe lomthandazo ukusilisa abagulayo. Okulandelayo siza kuba lesipho esikhulu, amanzi alungele emuva lapha. Kuloba ngubani ofuna ukubhabhathizwa, kule zambatho lapha ezabafazi, lezambatho lapha ezamadoda zimi zilindele wena ukuze izono zakho zesulwe. Ngoba khumbula ukuthi ungaba lezono zakho zesuliwe mayelana lokufundiswa kweBhayibheli. Ukuba akukho elinye ibizo phansi kwezulu eliphiweyo ebantwini lelo ongasindiswa ngalo. UPawulu wahlangana labanye abasebebhabhathiziwe kuthi babememeza belonqoba. Yena wathi, la babhabhathizelwa kukuphi na? Bathi kuJohane. Wathi uJohane wabhabhathizela ukuphenduka. Manje kubambe lokho, kukho ukuphenduka hatshi ukwesulwa kwesono. Bangaka abakuzwisisayo lokho, hatshi ukwesulwa kwesono. Babhabhathizwa kuhle, kukho ukuphenduka. Babe bephendukile, yebo mnumzane, ngiphendukile mina, ngikholwa yena uyeza. Babhabhathizwa kukho ukuphenduka, lokho yikuthi ukukholelwa enkosini uJesu Kristu. Lapho bekuzwa lokho ukuba umhlatshelo usuvele wafika, babhabhathizwa futhi ngebizo likaJesu Kristu. Kuthi-ke kwanikezwa kubo lapho esebekile izandla zakhe phezu kwabo umoya oyingcwele, futhi bakhuluma ngezindimi baprofita. Manje uzawuguqula kanjani lowo mbhalo? Faka umunwe wakho endaweni eyodwa eBhayibhelini lapho loba ngubani owathethelelwa izono zabo kuTestamente elisha, futhi wabhabhathizwa loba ngayiphi indlela kodwa ngebizo likaJesu Kristu. Ngitshengisa indawo eyodwa eBhayibhelini lapho okulomuntu owake wabhabhathizwa ngebizo likaYise iNdodana moya engcwele. Kumbe ulethe etafuleni lami imbali, imbali yebandla etshengisa lapho okulomuntu owabhabhathizwa ngebizo likaYise iNdodana lomoya engcwele kwaze kwaba ngamakhulu amathathu neminye iminyaka ngemuva kokufa kompostoli wokucina lapho ibandla leKatolika lihlelwa. Manje ngile pre-Nicene Fathers kuthi le bonke abe zimbali futhi lakho konke endaweni yami yokufundela eyakudaladala imbali engcwele emhlabeni obufakazi kuphela obungala kuphosisa esilabo. Funda iSunday Visitor yethu kumbe ikhathekazi yebandla leKatoliki kuthi ukukhangele lokho abakuchoyo. Abanye bamaprotestanti mhlawumbe bazasindiswa ngoba bayakhothamela imfundiso yamakatolika, ngoba iBhayibheli labo lithi babhathiza ngebizo likaJesu Kristu. Kodwa sisuse isithunzi ebizweni likaJesu, sasifaka kuyise iNdodana lomoya engcwele, futhi bayakuvuma. Manje ngitshengisa umbhalo ophambene lalokho kuthi nanko ke, futhi kunjalo umhlaba uyakukhothamela. Ngani? Abakazi beyeCalvary, yikho lokho. Abakazi baboni baza kukuyeyisa futhi bakubize, futhi baya kukubiza bagiqika abangcwele Jesu kuphela, futhi lowo wonke lawo mabizo obuphoxo abawubizayo. Kulomahluko bani lokho abakubiza ngakho? Kuyini abakwenzayo? Waba le ndaba ngalokho ababiza khona yena. Wabethelwa, waphilela uNkulunkulu, futhi uNkulunkulu yedwa, futhi uba lowo moya munye owawukuye ukuwe uza kwenza uyenze into yinye, uthwele ibizo lakhe. Loba yikuphi elikwenzayo, litsho iBhayibheli, ngezwi kumbe ngezenzo, wenzeni konke ngebizo likaJesu, lisipha udumo kuNkulunkulu. Kungaphi lapho elithola khona lobo buthathu, imfundiso yesiyedeni phakathi kwekhathikezi, athi phakathi kweBhayibheli? Ibalo lobuthathu kalikhulunywanga futhi embhalweni yonke kusukisela kuGenesis kusiya kusambulo. Kakulanto enjalo, kakulanto enjalo enje ngonkulunkulu abathathu. Yena ungunkulunkulu, unkulunkulu yedwa, unkulunkulu munye. Ubehleze ngonkulunkulu munye, wakhonza izikhundla ezintathu, wakhonza kanye njengendodana uJesu, ukukhonza okwamanje engumoya oyingcwele, kodwa ngonkulunkulu oyedwa, unkulunkulu munye. Hathi la mabizo amathathu, izikhundla ezintathu, izinhloko ezintathu ebizweni linye uJesu Kristu. Okunye okwahlukileyo yibuyedeni, kuthi ngiyacela omunye atshengise lokho uba kungenjalo. Yiko sibini, ngikukhulume lokho okweminyaka ngemva kweminyaka ngemva kweminyaka futhi akula muntu owakwamukelayo lakathesi. Bona, ngokuba awungeke kube njalo. Ngile nanti iBhayibheli okokuqala uthi nanzo imbali zakudala ukuqinisa ukuthi kunjalo sibini futhi kungani uSathane nje. Yebo, iBhayibheli yathi baza kuba ngaleyo ndlela, bangeza njani ngaphandle ngibadonse. Yilokho kuphela konke engikwaziyo ngakho. Yikho uJesu akukhulumayo wathi, ngakho ngangikhulumi lokho kuba nxa ngikhulume lokho futhi ngitshumayele intshumayelo enjengaleyi, ngingaba ngomzenziso odlulisileyo phakathi kwenu. Yikho sibili ngiyakukhuluma lokho ngoba kuliqiniso futhi kuyimpilo. Bonke ababhaphathizwa kuKristu bembethe uKristu, bale mpilo ngebizo lakhe. Sikhuleka ngebizo lakhe, sidinga ngebizo lakhe, sijumayela ngebizo lakhe, siphaphathize ngebizo lakhe, siphila ngebizo lakhe, sifa ngebizo lakhe, sihamba ezulwini ngebizo lakhe, sivuke kufeni ngebizo lakhe, yonke imuli ezulwini ibizwa ngokuthi Jesu. IBhayibheli yasho njalo, imuli yonke emhlabeni ibizwa ngokuthi Jesu. Wathi yena, ngeza ngelika wami uthi wena, yebo libizo likayise, baba kayisilo bizo, isihloko. Wathi yena, ngeza ngebizo lika baba wami, njalo kali ngamgelanga mina. Manje yiliphi ibizo yena eza ngalo? Yeye sibili futhi alingamgelanga mina. Ngakho nanko ke ikuba nje, yebo kufihlwe emehlweni abahlakaniphileyo labaqedisisayo. Ngeqiniso kuliqiniso, yeye futhi ngale kusambulo, njengoba safundisa ngelinye ilanga, nanto ibandla elidala eliyisifebe okuyinhlanganiso yokuqala futhi kwaye lixuku lamadodakazi abazalwa nguye benza into inye, umkhuba munye. Petha eseBhabhiloni indlela inye, benebandla leRoma futhi lomanyano wamabandla wezizwe, futhi nango lapho konke kuqoqela konke entweni inye emkhumbini munye. Kodwa ibandla likaNkulunkulu, haleluya, libandla elibizweyo lehlukanisiwe. Lakhiwa njani ibandla? Uzabakwazi njani lokho? Ungabakwazi njani lokho ukuba liqiniso na? Lapho uNkulunkulu ekwambulela, wenza njani? Wakwazi njani uAbela ukuthi kwakuliwundlu esikhundleni sama-aphulu? Wembulwa kuye ngokukholwa. UAbela wanikela kuNkulunkulu umnikelo owamukelekayo kangcono. Esize sehle entabeni yokuguqulwa, uJesu wathi, abantu bathi mina ngingubani? Abanye bathi ungu-Elias, uMose futhi lokunye. Wathi yena, kodwa ngiyalibuza lina, lithi ngingubani? UPetro wathi, wena ungumKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi yena, kawuzange ufunde lokho. Ngezinye indlela ngikukhuluma lokho athi ukuba mkhulu kodwa ukubethela umcijo. Kawuzange ukufunde lokho kwesinye isikolo sobufundisi. Omunye undoda kazange akufundise lokho, kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulele lokho kuwe ukuthi nginguye, athi uyise indodana lomoya ongcwele, kodwa nginguJesu Kristu. Kuthi phezu kwaleli dwala, lidwala bani? Lelo linyo abela ahambayo phezu kwedwala linye, phezu kwaleli dwala ngeqiniso likaNkulunkulu lokomoya elambuliweyo, ngiza kulakha ibandla lami, namasango esihogweni awasoze alehlule. Yikho sibili, baya kuzama kodwa akasoze alehlule. Bona, ngakho hamba nje eCalvary ubethelwe. Woza uthathe uhlangothi labeyiswayo benkosi abalutshwane, qubekela phambili. Manje Nkosi, zinikela zonke izinto kuwe. Ngangikwazi phakathi kwaleli qembu lokho okulapha, ngangilamcabanga ukwazi Nkosi ngaphandle ukwambule wena. Futhi manje baba Nkulunkulu, ngangikucela ukuba ukwenze lokho. Ngikubekile nje emathangazini abantu. Nampo ke, makube iCalvary uqobo leyilokho ukusa, makube yikubethelwa kwenkani futhi lokuzifunela okwabo. Njalo lezi zinto ezinkulu zempilo, makuthi amadoda azithobe futhi bazimisele ukuthatha uhlangothi labeyiswayo benkosi abalutshwane. Mabahambe ngokuthobeka, mabazalwe embusweni lowo, lumbuso omkhulu kaNkulunkulu ongomzimba womoya, umzimba wasezulwini kaKristu emhlabeni. Ngomoya munye siphaphathizwe sonke emzimbeni munye. Yenza kube njalo Nkosi. Loba bemnyama, bemhlophe, belithanga, bensundu, loba beyini, owesilisa kumbe owesifazane, obotshiweyo kumbe okhulekileyo, sonke senziwa ukuba sinathe emoyeni munye. Yenza kube njalo Baba. Futhi makube le phakathi kwabanenge lamuhla ekuseni ubaba zwisise mawuvule wena ukuzwisa kwabo yikho kuza kuba njengosuku olutsha kibo ngilanga lizakhanya futhi lokukhanya okufipheleyo kwezesayensi zokukholwa ezenziwe ngabantu ziphephetheke futhi ukukhanya kukaNkulunkulu kukhanye endleleni yabo njalo kudabule iveyili elisithayo kulokhu ukukhanya okuhle futhi bangahamba umgwaqo wobungcwele ngakho konke bephilela abanye njengoKristu wakwenza. Manje lapho sileta udwendwe lomthandazo phakathi ngiyakhuleka ukuba ugcobe inceku zakho lamuhla ekuseni. Sonke thina lapho sikhuleka omunye komunye futhi yenza lamuhla ukuba umuntu wonke ogulayo oza ngalolu dwendwe lomthandazo mabasiliswe. Mababuyele njengenkazana encinyane elenqala futhi lomfana omncinyane njalo njalo lenkosikazi leyo esikhulile futhi lo lomfo wethu right njalo labanenge balabo abezileyo nkosi lokuhlupheka njalo lemkhuhlane futhi into odokotela abange lakuyilapha futhi nampa lamuhla okungaba yiviki nje edlulileyo futhi nampa baphelile lamuhla. Nkulunkulu makuthi amadoda labafazi bedlule lapha lokholo lunye besazi ukuthi baya eCalvary ukuyabethelwa emicabangweni yabo futhi lemikhumbulo yabo eyokuthi sebedlulile ekusilisweni makuthi amandla avusa uJesu engcwabeni abaphe impilo impilo enkulu yokholo kuthi ke masinyazana ngemva kwalokho makuthi abanenge baze ecibini ukuzobhaphathizwa siyakucela ngebizo likaJesu amen. Manje silemizuzu engamachuma amabili nje ukuqoba udwendwe lomthandazo uthi lenkonzo yobhaphathizo manje kasila makhadi omthandazo susukile kulokho futhi sizama ukusebenza emihlanganeni yami emikhulu loba nini siqalisa. Ngilitshelile lonke sikubeke sobala silakho kuthepu futhi loba ngapi engiyakhona lawo mathepu azathunyelwa phambili. Isibonakaliso sikhomba kuphela esibusiswe umcabango wawilo nxa ukhulekela bagulayo yenza abantu bakukholwe ngathi kabangeke bangkholwe wathi yena uza kuphiwa lezi zibonakaliso futhi ngalokho baza kukholwa. Izibonakaliso sezihambe zahamba okweminyaka elithumi zibhodo umhlaba kungela sikhathi lapho kusehluleka kungela kwehluleka ngithola kancane phakathi kwakho bangaka bakwazi lokho kuliqiniso. Yebo, nga ungakholi isibonakaliso, ngakho khola umbiko, kunjalo sibili, uyakutshengisa khona, futhi uNkulunkulu angabeka kimi umbiko, futhi awenze uphelele njengalokho, kodwa yini, futhi ngilitshele ulutho olungamanga, uNkulunkulu angeke angivumele ukukwenza lokho, hatshi nomzana, ngilitshelile iqiniso. Manje lonke lini elifuna ukuthandazelwa sengathi kulomzila lapha uzani ngapha kuleli icele ngalifuna ngale lifonele kusiya kwesokudla futhi ke lokho kuzenza abantu beze lapho sikhuleka yikho sibe sesithatha abafana abangenisa futhi labanye baza khangela futhi lapho besiza lapha ngakho ngale kuleli icele siza kubaletha bebhode ngemuva futhi sibadlulise khona umuntu wonke uzathandazelwa. Oh hachi kanyizange yebo loba yisiphi isikhathi ufuna kakula ndaba ungamletha kumbe nginga umlethe lapha manje kumbe ngemuva kwesikhatshana loba yisiphi isikhathi afunayo kakula ndaba. Manje masithulene ngokwenelisa kwethu okwaleyi imizuzu emlutshwane ngifuna lonke libe licabanga manje yathini iBhayibheli umkhuleko wokukholwa uza kumsilisa ogulayo bangaka abakwaziyo ukuthi lokho kuyikho bangaka abaziyo iBhayibheli lathi lezi zibonakaliso ziza kubalandela abakholwayo imisebenzi engiyenzayo liza kuyenza lani uthi imisebenzi yayiyini wathi yena ngingakwenza nxa ukholwa ukuthi iyakwanisa ukukwenza lokho uyikho na ubuyini umbuzo wami ngaba soze bangikholwe wathi lezi zibonakaliso zizabenza bakholwe. Manje nxa ukholwa lungiselela leli lihola lakho lenkululeko uyafanana nje njengokuba kungaba njalo esonweni isithembiso sinye sikaNkulunkulu munye. Manje silomncane ogulayo omfazi lapha olohlupho lwesisu ovela le eNew Albany sizamkhulekela uqala ukuze athole imtholele isihlalo manje ngokuthula futhi lo muntu wonke manje ngifuna abazalwane bangincedise lapha futhi masikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana manje okuthandaza. Manje baba osezulwini leli bekuyilizwi lakho ngangilamlando ngenyathelo elizathathwa phezukwalo kodwa ngilomlando wokulithumayela futhi ngisazi lokho njalo ngisazi ukuthi ngiyindoda phakathi laphakathi kobudala manje futhi ngolunye usuku kumele ngikhangelane lawe ngichumayela iqiniso kusuka enhlizweni yami wena uyakwazi kungayisikho kweyisa ngabe kunjalo Nkosi ngiyabe ngifanele ukuphenduka futhi baba ngiyakhuleka ukuba usize manje lapho sisiya ukuyakhulekela abagulayo makuthi imikhuleko yami iphendulwe athi imikhuleko yami kuphela Nkosi kodwa imikhuleko yaleli ibandla lapho lalabantu abahawulayo ngabe sithi lo ngumkami omi lapha ngabe sithi nguye ehlezi esihlalweni silamavili kumbe utate wethu umama wami oh uNkulunkulu silisa labantu ungakwenza yini wena Nkosi khangela kume dwendweni lomthandazo uhlupho lwenhliziyo imvukuzane ithumba inhlobo zonke zezifo futhi lokuhlupheka abanengi babo bayeza amakhulu bayakhululwa kusuka lapha Nkosi futhi bayakubona njalo bayakukholwa futhi baza etwendweni lomthandazo ukwamukela okwabo baza elitsheni eliphilayo manje hatshi encekwini yakho kodwa endodaneni yakho uJesu ongumkhokheli webandla umuntu oyimfihlo lo ngomoya phakathi kwethu ndilapho sihamba sinikele ibizo lakhe wathi ngebizo lami baza kuxotsha amademoni ngiyakhuleka ukuba uphendule imkhuleko yethu ngebizo likaJesu amen manje umuntu wonke ngabe semthandazweni manje le yingxenye yakho lawe lo ngomthandazi wakho manje lo mfazi omncane kumele afe nxa enye into ingamncedi bangaka baza umfo wethu Stadclef umfo wethu lo dade Stadclef ngabizwa kuvela eGermany kathathu ngobunye ubusuku umntanabo wayefile bacela umfo wethu Prana sikubonile ngomoya kaNkuluNkulu uvusa abafileyo bema bekhona futhi bekukhangele bona futhi siyakwazi ukuthi ungumprofeti wenkosi khuluma nje ilizwi ngathi kangingeke ngikhulume ngaphandle lifakwe emlonyeni wami woza eGermany ngaphakama ngokuphangisa futhi bafona ngilendiza mchina ijet engakulethe eGermany ngamahola ayisithupha ijet yebutho engangiphaphisa ngisiye eGermany ukuyavusa umntana ofileyo ijet yebutho engangihambisa ngamahola ayisithupha kusukela eLouisville kusiya eMken eGermany ngangena lapho ngaye emadoleni nami futhi ngathi baba ngithini na khuluma emlonyeni wami ngangizange angiphendule ngaphumela egangeni ngathi baba ngithini na faka amazwi emlonyeni wami ngizahambela yize nxa kungenjalo ngabuyela yena akazange angiphendule ngabuyela phakathi ubusuku bonke ngathandaza Nkosi faka amazwi emlonyeni wami akulalutho olwaphendulwayo ukusa okulandelayo umkami wavuka wathi lapho esehambile ilizwi lasukuma yena wathi ungakukhuzi lokho lesi yisanda senkosi ngakho masinyane efonini ngeke ngibuye hatch lesi yisanda senkosi ngalisiwe uyabo kulamandla angakanani kulokho kukhuzi lapho uNkulunkulu esithi ungakwenzi lokho ngoba yisandla senkosi manje uMosi ngesinye isikhathi watshela ukuthi engenze olunye ulutho waphuma walwenza kunjalo ngiyakhumbula na ngakho ngangizange ngihambe futhi ngingaletha istatement ukutshengisa abantu abane abachiyeneyo lapho abamenyezelwa ukuba sebefile ngabadokotela ngemva komthandazo lokukhuza ukufa bona siyema lapho sikhuze lento futhi nxa uNkulunkulu wakupha amandla okwenza ulutho kumele unanzelele ukuthi wenzani bona kumele unanze yena wathi unga manje khumbula lokho kungeke kutsho okunenge kuwe kakhulu kodwana kimi watsho ulutho bona ungakukhalimeli lokho elimqotho elimnandi ilizwi elilesisa ngelesithupha lengxenye ngiyakholwa kwakunjalo elesithupha lengxenye ngalokho kusa kwathi ungakukhalimeli lokho lesi yisandla senkosi ngathi ngiyabonga baba ngiyabonga Nkosi kangisoze ngikwenze nxa wayethe yena kukhalimele lokho lesi yisitha esingenileyo phakathi ngangiza kuthi ngasihambeni futhi kwakuza kwenziwa lapha lo mfana omncane khonale eFinland elele lapho efile ecolekile kungela ngitsho ithambo elizwakalayo emzimbeni wakhe inkosi yathi ukuba leso kwakuyisanda sika Satani wathi ukhalimele futhi ngathi kufa awungeke umbambe umphendukise umyekele akhululeke lapho weqa wema ngezinyawo zakhe yebo kungela ngitsho ithambo eliphukileyo emzimbeni wakhe ilizwi lenkosi lelo ngingeke ngisebenzise ilizwi lenkosi kuze kuthi ilizwi lenkosi lize kimi kodwa embhalweni ilizwi lenkosi lingiphila amandla okuthandazela laba abantu abagulayo likuphe amandla okuthandazela lapha manje umthandazo wokukholwa uzasindisa ogulayo. Kasikhulekeni, lina likhothamisa amakhanda enu, sizabona ukuthi yena uthini lapho lisedlula. UngumKristu, unguye na, uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uJesu uza kusilisa bulohlupho oluncane lwesisu. Uhluphekile ngalo okweminyaka dadewethu, manje uza kusilisa nga ungakholwa. Manje Nkosi Nkulunkulu, lomfazi womutsha kumele afe ngaphandle uncede wena. Manje ngiyathandaza lapho ngimkhangela ngangiboni isizathu sokuba afe, futhi ngiyezwa emoyeni wami Nkosi ukuthi intando yakho evunyelwayo manje ukuthi ngiyamkhalimela lokho. Sathane umyekela akhululeke ngebizo lika Jesu Kristu, makasile azi kuleli ibandla futhi aphe ubufakazi kulo udumo lukaNkulunkulu. Amen. Manje ngobulula balokho Nkosikazi uza kusila, uyakukholwa lokho mfowethu? Uyakholwa phansi le ukuthi uza kusila? Hamba manje qala ukudla loba yikuphi lokho uza kubeka uza kuba kahle. Manje ukhangelela ukutshaya umhlaba ngesifo sokufa uhlangothi, uwomise. Wakutshaya uhlangothi futhi wakuwomisa. Manje uNkulunkulu wezulu osusa ukutshaya kwakhe emhlabeni ukupha ukwesula kwesono ngalona lelo bizo, angakupha ukwesula kwesono asuse ukutshaya kuwe akwenze usile. Uyakholwa yena angayenza leyo nhliziyo itshaye kuhle? Ungakwenza lokho uza kusila. Nkosi Jesu, lomfazi ohawulayo kumele ahlale kulesi sihlalo impilo yakhe yonke futhi ke athathwe, kodwa siyacela ukuthi amandla lawa kaSathane asuswe kuye. Makaphile futhi ahambe abe njengoba wayenjalo. Sikucela ngebizo lika Jesu. Amen. Liyakholwa umsebenzi oqediweyo kwenziwe? Yini indaba kungela kwesaba, kungela kawuzange wake wasiliswa imvukuzane ngesinye isikhathi? Khululeka phana konke uJesu. Nkosi Jesu, ngiyabeka isandla sami phezu kwalumfazi kuthi ngiyakhalimela umkhuhlane wakhe. Ngiyakwazi ungumKristu ezelwe ngomoya. Ngiyakususa phezu kwakhe ngebizo lika Jesu Kristu, ibizo elimangalisayo. Amen. Nkosi Nkulunkulu, ngenxa yomfo wabo othandekayo ngiyacelela insindiso yakhe ngebizo lika Jesu. Mana kulokho, amen, kuza kwenziwa. Usulungele ukwemukela ukusila kwakho ndodana? Kulungile, sokuhambile esandleni sakhe Nkosi Jesu. Phezu kwaleli jaha owathi kusukela kuwe uthandaza ukuba emukele ukusila kwakhe njengenceku yakho, ngiyabeka izandla zami phezu kwakhe ngebizo lika Jesu Kristu. Amen. Manje loba nje kathesi bizeli ibizo lakhe manje achi kimi. Baba Nkulunkulu, njengendodana eyakhe yeyama esifubeni sikamama, wambambatha futhi wakhuleka laye njalo wabamba isandla sakhe esincane lapho esasingumntwana okhalayo. Manje uSathane umfake endaweni zenhlanya Nkulunkulu, uze ebandleni elingcwele likaNkulunkulu ophilayo, ibandla elizelwe ngomoya kaNkulunkulu, ibandla lapho umoya kaNkulunkulu ohlala khona, lalapha uzazisa khona yena. Futhi lamuhla ngomthandazo siyamkhulula lo mfazi kuleso sibhedlela ngebizo lika Jesu Kristu, siyakhuleka. Amen. Hamba ngekhaya osukahle. Siyakubonga ngokubuya. Ucelela umama wakho leyo indodana eqotho. Leli lilanga lenkululeko yakho Nkosi Jesu, ngenxa yalo mfazi omutsha, ngenxa yensindiso yomkakhe futhi lenkululeko yomphimbo wakhe, makakwamukele ngebizo lika Jesu Kristu. Othi woza ukukholwe kathesi futhi kungumsebenzi oqediweyo. Nkosi odokotela bachilo, Nkosi kusemzimbeni wakhe, kusiza elihlweni lakhe, uze ukuzokukhululwa phezu lapha elathini leli lapho leli bandla elingcwele likhuleka. Ngiyacela inkululeko yakhe ngebizo lika Jesu Kristu. Lolu uhlupho luza kujiya umzimba wakhe ngumsebenzi oqediweyo ngenxa yendodana yakhe. Ngiyabusisa lesi isifinyo makuthi ukuzwa lomumo oqondileyo ubuyele endlebeni yakhe. Manje ibandla liyakhuluma, manje ibandla lingumzimba kaKristu oyimfihlo. Sonke siyakuthandazela bona, thina kasi zitsho ukuba sisemhlabeni futhi asikhulumi ngokuswela ukuthi siyangaphi, siyitholile indlela. Thina sazalwa kuleyo ndlela libandla likaNkulunkulu ophilayo inxenye yalo usobala lihlakazekile umhlaba wonke kodwa kuleli qembu labanye balo namuhla sindawonye siza ngebizo lakhe siza ukwenza lokho athi yena sikwenze lokho yena angeke akwambula nxa sisiza ndawonye khulekelani abagulayo libeke izandla phezu kwabo umthandazo wokholo uyakusilisa ogulayo uhlupho lwakho lwenhliziyo malukuthiye ngebizo likaJesu Kristu ngiyalalela umlayo uNkulunkulu angipha wona.